esikhuluma ngomumo wesizwe njalo sikhangele ikakhulu umnotho welizwe sedalele ephalamende kuyinto esihlukuluzwa kakhulu ukuthi uhulumende esikuye khathesi uthe engena embusweni wathi nginika nini amalanga akwana kumbe phose nge-100 days ngabe sengilungise imisebenzi ekwana 2 million. Pho-ke besikhuluma thina njengamalunga ephalamenti ukuthi khathesi 100 days yena le sidlulisekile yaphindeka i-2 million job uhulumende kade utshela abantu ngayo ubusitsho 2 million amazenda sesesowabona egcwele elizweni kusitsho njalo ithe engena uhulumende wathi thina zamekhashu ukuthi intithi ziyathunqa leyana intithi zizaqalisa ukuthunqa ke so esesikubona khathesi ukuthi kakusela ngitsho i-PCMT ethunqayo kusitsho khona-industry amaningi esevaliwe uhulumende njalo kazikhathazi ngakho singakhangela labantwana besikolo abaningi sebexotshwa esikolo lena okuthiwa yibhimu emele ibhadalele abantwana ama-school fees kakusela abanye abantwana kuyathwa kula mali kunethemu asila mali yokubhadala labo gogo labokhulu abathuthi i-pension akula into ayenzayo uhulumende ukumekhashi ukuthi labo bantu siyabancedisa abaphathise ngama-pension abo kumbe abaphathise ngokubanika ukudla labo ntanga abaqeda isikolo o-form 6 abaningi bakhona kathe sesibabone ezitaladini esibaziyo sinokuthi le uqeda u-form 6 sebethengisa ama-gift card ezitaladeni.
Amalunga e-ZANU-P F wona ebesithini?
Amalunga e-ZANU-P F kukhanya ngani ngabantu labana abatshelwayo ukuthi lina nxa lisephalamenti kuphela kumele likhale ngama-sanction. So nxa likhala ngama-sanction le i-economist yethu uDr Masakati. UDr Masakati wathi khona uSmith, u-Ian Smith ngesikhathi sikaSmith ube kuma-sanction. But u-Ian Smith wakhona ukuthi uthathe uvulele ama-industry khona kuyithathe ama-sanction.